Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani sibukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho libona nje namhlanje umhlangano wesiphuma kuwe ngezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuba lomdoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodubolwa amanzi ngeminyaka elandela.
I-council yakobulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki.
Indwendwe zezimota ulokhu zibona lapho eyake izwakale umkhosi ugarathini nje lamafutha. Indwendwe lokhu ziqhubekela zisiya phambili. Abakhona sile ukuze kube late izinto loba ngama-8 uyathola izimota lokhu ezilayinile. So akukabi notshintsho lokhu siya phambili hlupha indaba yamafutha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane leziphathamandla zeMozambique eHarare behlaziya udaba lokwengezelelwa kwesilinganiso samafutha ezimota atholwa eZimbabwe avela kulelo lizwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuthabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esiphahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. I-council yedolobho lakobulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo oluthiwa ngesilungu i-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi ikakhulu aphuma ezambuzini zingadabuki zigcine zibangela ukuqhamuka kwemikhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lumbiko uvezwe ngumanjinela wedolobho lakobulawayo umanjinela Mesincube emhlanganweni ohlanganise abekhansili yaleli dolobho lezakhamizi wokubonisana ngodubo lwamanzi. Umanjinela Ncube uthi ngenyanga edluleyo kube lezehlakalo ezingaba inkulungwane lamakhulu amahlanu 1500 zokudubuka kwempompi ezithwala amanzi angcolileyo ikakhulu aphuma ezambuzini. Ukhansila Mlandu Ncube obemele umeya wedolobho kulo umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi njalo aqhubekele phambili ngokuhlanzeka.
Lolu ludubo lobuhlungu sibili ukuthi abantu bakwabulawayo kabala manzi kungenxa yezizathu ezithize ukwehluleka ukwenza indaba yezambezi pipe legwayishangani demu ngohulumende njalo lomumo womkhathi njalo namagetsi kuyasidanisa kodwa siyazama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziwagcine kuhle. Yikho libona nje namhlanje umhlangano wesiphuma kuwe ngezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuba lomdoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodubo lwamanzi ngeminyaka elandela.
Umabhalane wekhansili unkosikazi Sikhangele Joe uthi idolobho libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuba uZulu engatholi amanzi malanga onke.
Amanzi khathesi emadamu ethu aselamanzi amalutshwane kungakho-ke sokumele sivala amanzi okwensuku ezintathu sibe sesivula ezinye insuku ukwenzela ukuthi amanzi la asithathe until isikhathi lapho izulu elizakuna khona. Njalo okunye okusenze kwaze kwaba zinsuku ezintathu yukuthi ukoma lokhu kusithole idamu lethu esijayele ukulisebenzisa ele-Criterion i-Rota Reservoir lilalo liphansi kungenxa yokuthi ukupompa kwethu amanzi kuba kuphazamiswa yikuphela kwamagetsi kwesinye isikhathi ngoba loba silawo amalayini awezesa dedicated izese yayisitshela ukuthi ilizwalisela amagetsi siriduse sehlise indlela esipompa ngayo ngoba amagetsi abe sesilela.
Unkosikazi Joe uchaze ukuba idolobho selisalelwe lamanzi angaba yisilinganiso samachumi amane ekhulwini.
Khathesi amadamu ethu aku-37%. Lobe ku-37% amanzi amaningi abe esensiza aphanxema kudala woma umzingwane la kusasungezwa nje kuthiwa sokumile sokomile akuselana lutho emzingwane kusele nje ingcosana so yikho kuyabe sekusehlula ukuthi sibalance ukuthi silethe amanzi enelayo ngoba amapipe ethu asuka emadamu wonke lawo
okwamanje kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni ikhansili isivalela uzulu amanzi okwamalanga amathathu kumbe adlulayo kusiya ngokuthi kulamandla kagetsi adonsa amanzi esuka emadamu kumbe hatshi abohlangothi olubona ukuphathisa nxa kuthe kwaqhamuka ingozi yomlilo kumasipala wakobulawayo sebesehluleka ukuphathisa ngezikhathi zengozi yomlilo ngoba amatanka athwala amanzi lawo ayasilela ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlanganele esiphathamandla sikahulumende weMozambique umnumzana Carlson Mesquita eHarare lamhlanje becubungula udaba lokwengezelela amafutha epetulo avela kulelo lizwe ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwawo elizweni. Umnumzana Mesquita othi uthunywe ngumongameli weMozambique umnumzana Philip Nyusi ubikwa esithi umongameli Mnangagwa wahlangana lomongameli welizwe lakhe emhlanganweni eRussia kanye leBotswana lapho abalolonga lolu daba. EleZimbabwe lithola amafutha afika i-1.6 cubic meters ngomnyaka kwele Mozambique njalo inani leli likhangelelwe ukukhuphuka liye ku-2 million amafutha la athwalwa zimpompi ezisuka eBeira zisiya eFeruka zicine edolobheni eHarare eMsasa. Ukuze sizwe ukuthi uhlupho lokusilela kwamafutho ephedulo luthinta njani umphakathi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyebulawayo Progressive Residents Association.
Isimo samafutha kwelakithi kakukalilo nesihluko akulajintsho lukhona. Indwendwe zezimota ulokhu uzibona lapho eyabe izwakale umkhosi ukuthi garathi elindeli lamafutha. Indwendwe lokho ziqhubekela zisiya phambili. Zaba khona silukuze kube late even loko ngama-8 uyathola izimota lokho ezilayinile. So akukabi lotshintsho lokho esiya phambili ehlupha indaba yamafutha. Okunye okukhweza lezi ndwendwe ikuthi ingabuya namhlanje sokulohlupho lokuthi isidula ifuel asithi buyile namhlanje sokumele ukuthi ngihlale ngilayina ngoba akusavuma ukuthi ngigcwalise imota ngizathela mhlawumbe i-5 liter ngihambe ngendlini kuphela sasa ngizwa futhi ukuthi khona sengilayina ngezindlela yikho kuhlala kusiba lendweni ngoba vele iyashota plus nxa ibe khona kuyavunyelwa silokhu ungathela but intengo yakhona ayisavumi ukuthi ugcwalise itank. So abantu sebethela khonokho kuyimbijana nje ukuthi ahambe. Njalo kwamanye amagarashi amaningi badimanda i-cash kuyabe kungekho lokho esithi yiswayiti lani. So intengo yamafutha isikhwele okumangalisayo, abantu abaningi abasenelile.
Siyamuzwa njalo uhulumende uthi wenza imizamo eminingi yokuthi engezelele amafutha ezimota lawa elizweni. Ithemba ukuthi inhlelo lezi zizaphumelela yini kube ngcono?
Siyamuzwa sikuyakhuluma but sesiside isikhathi belokhu bekukhuluma kanjalo but kakuthi engisi isani yokuthi kuzayenzakala lokho ngoba inkulumo eziyabe zikhuluma ngohulumende okwafuna ukuthi uzazama lokwehlisa intengo yamafutha but esithi uyakukhangela uyehlise ngamasensi angangakanani kakukhanyi lokuthi ngabe yehlisile leyo ntengo ngoba ngikhe ngithi ngizama ukunanzelela ngabona ngani ilitha yehle phose i-15-20 cents ngangibala imali yakwethu lesithi RTGS.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa ziphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz.
Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDC lisola ukubuzisiswa okwenziwe umphathintambo we-ofisi kamongameli umnumzana Joram Gumbo phezu kwamacala enkohlakalo ngomvulo iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa engazabotshwa. Ugumbo ubuziswe lugatsha lolu olumethese icala lokungethembeki phezu kokuchaphaza imali edlula izigidi ezingamachumi amathathu i-$337 million. Ugumbo kazange yavalelwe esitokisini osekudale imibuzo phezu kohlelo lwekhomishini yeZAC ethi ilwisana lenkohlakalo phansi laphezulu. Igqweta likaGumbo umnumzana Selby Watcher ubikwatshele intatheli zindaba izolo ukuthi uGumbo kazange yabotshwe kodwa onozindaba yibo abakhwezele lolu daba. Imizamo yokukhuluma lo Watcher kunye lomgcini sihlalo weZAC unkosikazi Lois Matanda Moyo yehlule ngoba incingo zabo bezingaphendulwa. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube othi uhulumende ubevele evala amehlo uZulu.
Esikubonayo ukuthi iZANU PF uhulumende wehlukene phakathi kulana abafuna ukuthi kulwe lobusela, kulabo abafuna ukugcina ubusela, abo busela abasayibabalamandla abasanqobayo ngalesi sikhathi akukabi namandla. Esiwabonayo kuzethi kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kusadlalwa nje okwamanje.
Manje nxa ukhangele ubona labo asebeke babotshwa bakhululwa ngabantu abaseduze lo mnangagwa na kumbe ngabantu abalamandla ukwedlula yena umnangagwa?
Kuhlangene kulabantu abaseduzane laye ngokuba njengomuntu ofike ngo-1980 embusweni akungeke umangalise ukuthi uyazana lamasela wona lakhona abuleli lizwe. Kuyazakala umgabe wayekwazi lokho, umhlaba wonke uyakwazi ukuthi phezulu kuhulumende kugcwele amasela. Akukhulunywa yithi nje kuphela abantu kodwa babehlala umgabeni njengoba ngishiwo esithi kule corruption. Umnango kuyakhuluma umuntu kule corruption, lathi siyakwazi ukuthi kule corruption. Okuseleyo ukuthi kubotshwe abantu bagconisiswe iphele i-corruption. Kube sekusiba labanye ke asebaba lamandla kakhulu okwedlula uhulumende, olokho kuyakulinganiswa njengesawuthi kuthiwe i-state capture. Abantu labana banemali abasupporta iZANU PF ngezimali zokukampena, abakwazi ukusekela labo abanamandla ngezimali zokusebenza. Labo bantu sebenamandla okokuthi bayenelise ukuqhubeka betshontsha ngokuba sebekhontrola amapolisa, bakhontrola i-prosecution, bakhontrola i-politics yelizwe, benjalo bengo-businessmen. So zimbini lezi zinto ozibonayo phakathi zisenzakala kuhulumente.
Kulokwehlukana kwembono kubandla leZANU PF kulalabo abathiwa i-G40 labela cost kungakudlala ndima bani kudaba lona lolo lwenkohlakalo?
Na lukhona kukhona okungenzeka, kungenzeka ukuthi abe G40 laba babekhona belamandla ngalesiya sikhathi babotshwe nje kuyindlela yokubathwalisa nzima esingathi becele zii-political persecution. Abantu bakhona bangagwetshwa ngoba phela sika belobufakazi bokuthi laba babotshiweyo kumbe bavela ku-G40 kumbe noma yiphi inhlanga yeZANU PF balamacala.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazo beqoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kulive Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane phakathi komumo wozomnotho ongamanga kuhle. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakayi esigabeni silandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Salva Kiir wele South Sudan usevumelane lomkhokheli wabahlamuki uRiek Machar ukuthi qelise umbuso wabo omanyano okwenyanga ezedlulayo ezintathu i-100 days. Umthethwandaba waphezulu wakwele Israel ugcizelele isinqumo sokuxotshwa kwesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch u-Omar Shakir wesizalwane seMelika. uZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuchabalala komnotho oqhubekayo lendlala ebahileyo elizweni. Intengo yokudla lempahla ezithiyeneyo ikhuphuka amahlayana ezitolo njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi abantu bahola imali ephansi ikakhulu abasebenzela uhulumende. Ukuhlaziya loludaba, uNtungameli Nkomo Studio 7 xoxe lomeli webulilima West ePhadale lePhalamende uMnumzana Dinga Muziphuthi olilunga leZANU PF endawonye lelunga leMDC uMnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Umumo osusenzakala eZimbabwe usufana lengubo liyana esigugile esidabuka ngapha itirwe ngawuthi uyayidonsa idabuke ngapha roye ngapha. Uyatshengisela ukuthi uhulumende weZANU PF uhulumende kaMnangagwa usehlulekile ukuthi alungisise inhlupho zabantwana bezimbabwe. Unguhulumende yebo kambe esithi thina wangena ngendlela engayisiyo funa yikho esehluleka lokuthi alungisise indubo ezikhona elizweni. Unguhulumende ongela clue, unguhulumende ongakwaziyo ukuthi aqalise ngaphi esiya ngaphi. Ngoba iqinisweni lizwe leli lifuna ibukhokheli obaziyo ukuthi uhlupho bungaphi. Ngoba sikunanzelela ukuthi silohlupho esingathi thina ngolobukhokheli. Uhlupho sidinga umanager, unguyoza manager economy abekwazi ukuthi nxa umumo usunje kumele sibambe ngaphi. Yikho ke nguhulumende lo khona sibone ngazathi ke kala clue akwazi akwenzayo. Yikho ke kulusizi kunzima ke ukuthi abantwana beZimbabwe sibahlala lokho esihlupheka kanje kuze kube nini.
Mnumzana Phuthi, nansi indaba uyathi ubaba uNdlovu uthi seliphelelwe ngamaqhinga.
UNdlovu uyakhuluma lapha kodwa asuka kukhohle uNdlovu ngokuthi nxa esithi uhulumende lo wangena ngendlela engayisiyo sekhohliwe lapho esasikhona sonke nilaye sikuthakazelela ukuthi aluba kungenzakala ukuthi kube lokuguqulwa kobukhokheli. Wonke umuntu nxa kuyikuthi wayesesithi isikhathi sokamgabe sesenele akutsho ukuthi wayesitsho ukuthi umongameli kube ngumuntu ofunwa nguNdlovu yena ngokwakhe. Kutsho ukuthi-ke lokho kwayenzakalayo kubuya ngama-elections ukhetho yikho okwasinika ubukhokheli silabo, number one. Number two, ngamangale mina nxa nsizwa abantu besithi uhulumende kaMnangagwa sehlulekile. Sehluleke kwanini kanti njengoba layo 2 years ingakapheli? Ukuthi livele sithi kube sokwenziweni okudlula okukhulu kangako sokwenziwe nguhulumende lo. Ikuthi nje sengananzelela ukuthi i-politics ezombangazwe zenza abantu bahlale bekhangele eduzane lapho abakhona. Zehluleke ukuthi bakhangele kwezinye indawo ukuthi sokusenzakalani kumbe sokwenziweni ngohulumende lo. Okwenzakala kathesi mayelana lezomkhonomi izinto esasivele sizazi ukuthi kumele zenzakale. Ibuhlungu obumele bube khona ukwenzela ukuthi kube lempumela enhle yalokhu sonke sikukhangeleleyo.
Uyamuzwa babu Ndlovu umhlonitshwa lapha uthi hayi basafuna isikhathi.
Isikhathi balaso, isikhathi basiphiwe. Sizananzelela ukuthi kakukho okutsha okungabuya loMnangagwa kathesi. UMnangagwa bevele ekusystemu. Nxa sithi iZANU PF sibala bona uMnangagwa osuke kwenzakala sithe thina driver usuluphele phuma ke utshayela uhindi la osanda kuthatha ilayisensi. Kanti liphutha elikhulu esalenzayo lona leliyana ngoba uMnangagwa ukhani ngani ngala clue lokuthi alungise i-economy yelizwe leli. Nxa sikhuluma ngama-austerity measures sikhuluma ngokuphanana isikhathi. Akumelanga phela nxa kubuye umalukazana omutsha ekhaya kumbe umkhwenyana omutsha ekhaya abantu baqalise ukugula isihudo, abantu baqalise ukuyalala ezibhedlela, abantu baqalise ukufa ekhaya kutho ukuthi kuyabe kubuye umthakathi. Thina besesithi nxa kulungisa ukuthi i-economy ibe ngcono lapho mgaba asishiya esikhona akumelanga kube wesi kulalokho ngoba kathesi sokuwesi kulalokho umgaba asishiya sikhona. Liphutha elikhulu esalenzayo ukukhipha umgaba. Umgaba wathi isinkwa siyi-90 cents namhlanje isinkwa sisithenga nge-$15. Bayele agreement yabo abayenzayo ophuthi ngalo kuZANU PF yokuthi sasiyi-90 kumbe 80 cents i-US dollar kathesi yibhondi. Asikhangele ama-salaries. Ama-salaries awolokhu ebehola bo-500 bond, 600 bond. Ngesikhathi sikamgaba yayi-$500. So ukuthi ukuthi imali iyehlile more than 10 times ikho abantu bangasenelisi ukuphila thina sithi kasilungise nini ke sifakela ama-austerity measures kodwa abantu bangahlupheki ngoba nxa kuthiwa kuyalungiswa kusakhiwa kuyakhanya phela ingqubela phambili improvement ukuthi hayi laphana kuyakhiwa yebo kambe badilizile bathi bathi sebeqalisa ukwenza lokho kodwa ke okwezimbabwe kakukhanyi ukuthi kule nto elungiswayo
ukuxotshwa kwabodokotela akade bekhalale umsebenzi babaphuthi ubona kuyinto elokuhlakanipha yini phakathi nxa sikhangela ukubana odokotela bavele bayasilela elizweni
kule misebenzi eyakhethwa ukuthi nxa ungena kuyo uyefungiswa ifanana le misebenzi ekwezomvikela le misebenzi ephatha impilo zabantu efana nabodokotela lamanesi pho ke nxa uzathola umsebenzi olesifungo uzifika labantu asebefuna ukudlala ngempilo yabantu ngenxa yemali kutsho ukuthi okwakuqala odokotela baqamula isifungo ngokungenzi lokho ababefunge ukuthi baza kwenza
Hello ngumnumzana Dingumuzi Phuthi ummeli webuleli ma West edalela eParliament njalo elilunga lezano PF ubexoxa icingweni endawonye lomnumzana Edwin Dlovu webandla le MDC belontungamile inkomo we Studio 7 Umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency uveza ukuba abantu beZimbabwe abaningi bakhangelelwe ukuba lempilo ende leminyaka nxa kuqathaniswa leminyaka edlulayo. Lumbiko wethulwe emhlanganweni oqoqwe ngabe Zimstats eHarare lamhlanje. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Ekhuluma lendaba yezindaba ngemva kokuthula lumbiko, umkhokheli weZimstats uMnumzana Thaguma Mahunde uchaseka banzi ngalimpilo yende esikhangelelwe ngabaningi eZimbabwe.
Actions we are expecting life expectancy to increase.
Sikhangelele ukuthi impilo ephilwa ngabantu ikhwele isuka kumnyaka engamashumi amahlanu lasitshiyagalombili isiya kumashumi ayisithupha lasikhombisa kubobaba ukuthi omama abazaphila kusukela kumashumi ayisithupha lanhlanu kusiya kumashumi ayisikhombisa lane. Impumela yethu iveza ukuthi abantu abasabelethi abantwana abaningi.
Umahunte uncumela iZimbabwe ngokuba lenhlelo zokwelamisa kuhle imuli ezamukelwa ngabantu abaphatheke kizo ngokugcweleyo.
A growing population and a declining
abantu baza kuba baningi. Kuza kuba labantu abalutshwana abaphila ngoncedwa ngabantu okuyinto enhle kumkhonomi wethu njengelizwe.
Kodwa ingcwethi ezicubulula ngokuphila kwabantu ziyakulandela lokhu zithi uphenyo lolu aluvezi iqiniso elipheleleyo. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Mlindilo Mancitshana.
Angivumelani lakho ukuthi i-life expectancy kumbe impilo ephilwa ngumuntu eZimbabwe iyengeze iminyaka ukuya phambili ngezizathu zokuthi ukuze iminyaka yethu yengeze kumbe siphile okwesikhathi eside kufuna umumo womnotho lawo umi kuhle abantu lapha abathola khona indlela zempila kahle ezinhle lokhu akuhambelani lesikubona eZimbabwe ilizwe leZimbabwe kwakathi silifile ilizwe kwakathi silifahlakele abantu abaningi abayenelisi ukuthi bathole into engenza ukuthi baphile okwesikhathi eside so lokhu angiboni kuyinto ehambelana lokwenzakala eZimbabwe akuhambelani lendlela esilayo kathesi eZimbabwe
lokhu kusekelwe ngumnumzana Nkosi yaPasibindi yena othi Ilize kumele lungisise ezempila kahle ngoba indlela abantwana abancane asebisifa ngayo yethusa.
Lolu phenyo angikwazi ukuthi lwenziwe ngapi because le study le angiyikholwa mina ngoba ma ukhangele ku population abantu bakithi abaningi sebesifa bebancane because eZimbabwe ukudlula 45 years is now a big achievement. So for them to say life expectancy is expected to increase, I think before we even talk of life expectancy of adults, we should look at the concerning numbers of infant mortality. Abantwana bayafa kakhulu. Abantwana we have about 3,000 babies dying every year. So I think we should start there before we celebrate ukuthi adults aphila kakhulu, even though I don't trust the efficacy of these findings.
Phansi kophenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2012 okwamanje, inani labantu eZimbabwe lifika kuzigidi ezilitshumi lanhlanu, i-15 million. izimstats yazise ukuba isilungele uhlelo lokubala inani labantu abazayo bezeZimbabwe ngomnyaka ka-2022 isithi zakhangelisa ukuba bangaki asebephumile elizweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu-Kipson Bebe.
Iqembu elabunjwa ngenjongo yokuzilibazisa lokuxoxisana enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-inthanethi eFacebook elemaCox Women's League selisungule umkhankaso wenhlelo zentuthuko ngenjongo yokusiza izibhedlela lezikolo eZimbabwe. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba ngokugcweleyo waseJohannesburg kwele South Africa.
Umunye wabakhokhela iqembu lemaCox unkosazana Njiphiri uthi ngesikhathi bevula iqembu leli injongo bekukulibazisana bezixoxela indaba ezibakhathazayo. Uthi ngemva kwalokho bananzelele ukuthi ziningi izinto abangazenzela umphakathi ekhaya, ikakhulu njengoba iningi labo besemazweni lapho isimo sezomnotho esisasengcono kulasekhaya.
Wokuqala sile project yama school shoes lama socks esiyathengela abantwana abaseZimbabwe. Siwanikeza izikolo for especially abantwana ababuya kuma disadvantaged families and then labantwana futhi aba affected by HIV and AIDS. Secondly sile project yempahla the second hand clothes from ama fans to then siyas distribute lazo mpahla futhi lapho kuma communities aseZimbabwe aludingayo lolu sizo.
Omunye njalo wabakhokheli baleliqembu unkosazana Samukele Mpala uthi sebeqalile ukwenza imicimbi etshiyeneyo bedinga leyo mali yenhlelo zabo. Ngokusebenza ndawonye labanye babo abaseNgilandi uthi sekutholakele imitshina yokusebenzisa ezibhedlela, ngakho sebephakathi kokuqoqa imali yokuthwala leyo mtshina isiya ekhaya. Uthi kuvike phelileyo benze umncintiswano wamaqhathanzipho omama beqoqwazana ngobuhle ukugqoka lokunyathela kuzwakale ngenjongo yokuthola imali yehlelo zabo lezi.
Zi-organizele event njengama Cox admins ukuraiser imali yokuthi sithwale i-hospital equipment siza koBulawayo. Siyabonga kakhulu ngababuyile kuzosixhasa, sibonga i-support, sibone i-support enengi.
Nkosazana Sibhedangani Ndlovu ngomunye wabangena umncintiswano wamaqhathanzipho lo.
Ngiyajabula ukuba first participant yami kuMacox. It means a lot to me ukuguguzela ukuba ngomama ukwazi futhi ukuzimela as a business woman njengabo mama. Ngifunda into eziningi ukuhamba nje labo mama, ngifunda into eziningi abazifundisayo kule group yeMacox.
Unkosazana Phiri uthi ezemfundo baziqakathekisa kakhulu enhlelweni zabo lezi.
Ama functions lawa they will be ongoing until sithole imali esiyifunayo ukuthi silethele equipment njalo lokuthi sifone ukuthi sisponsor ama projects othe la njengama school shoes. I-target yethu bekuyikureacha 1000 pairs of shoes le 1000 pairs of socks. Isikolo eziyi-4 ezikobulawayo, 1 sisekezi, 2 seTholotsho and then 1 seKusigodini.
Abesifazana laba bakhuthaza osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele Mandebeleni ukuthi babaxhase ngakho konke okungasiza nokuthuthukisa impilo yababhekane lobunzima bezomnotho eZimbabwe. Melo Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho, sigqibele uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. I-Council yedolobho lakoBulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza sikhathi sinye oluthiwa ngesilungu yi-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki. Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangane labeMozambique eHarare lamhlanje behlaziya udaba lokwengezelelwa isilinganiso samafutha ezimota athwalwa yilolo lizwe evela eBeira esiya eZimbabwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuchabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esibhahile elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngilichiya kuStudio 7 Live Talk kodwa lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwekuseni ngo-half 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.